I-constitution yeZimbabwe kususela ngo-2013 yavele yatshintsha umumo we-death penalty. Siyakwazi ukuthi kudala wawuthi ungangena ekhoti asithi ulecala elidinga ukuthi ube le-death penalty. Ujaji wayephoqelela ukuthi ahle akunike i-death penalty. Ngaphandle wena ungatshengisa izizathu zokuthi icala lakho awulenzanga ngendlela elesihluku. Kathesi sekuthiwa umuntu angenza icala ukuye ujaji kumbe inkantolo ukuthi ibone ukuthi angakunika yini i-death penalty. Sekukhangelwa ukuthi wena icala lakho belilesihluku yini. Sekukuprosecute ukuthi akutshengise. Kodwa iconstitution yakathesi yasesithi yona iyavumela iparlamente ukuthi yesule icala le-death penalty kumbe ililethe futhi. So kwatshiyelwa iparlamente. Ngalesi sikhathi-ke iparlamente isikhethe ukuthi akwesulwe i-death penalty. Ngoba i-death penalty kwakukhangela yayivele yona isi-aplaya kuphela kubo baba, omama babe-out, labantu abangaphansi ababetween 18 and 69 years.
Kulabanye abathi khonokho okwenzakalayo kuzayenza ukuthi abantu babulawe mahlana nje. Asikho khonokho.
Ye, abantu balakho khona balawo nalowo mbono. Ngesikhathi kubhalwa i-constitution baningi ababesitsho njalo. Yikho kwacina kuthiwe kuzajelwa iparlamente ukuthi bone ukuthi kuhamba njani. Kodwa abacubungulayo abaresearchayo bayakwazi ukuthi ungayelizweni le-death penalty. Uzathola ukuthi i-rate of murder iyabe ilokhu ilingana laselizweni elingela death penalty. Zikhona ezinye izizathu ezenza amazwe abe namacala. Izinto ezinjengayi-economy, i-history ezimbi ezake zaba khona. So akuhlali kuliqiniso. Kodwa okwakathesi iparlamenti kukhangelile yakubona ukuthi i-death penalty leyana kayisincede. Plus iZimbabwe zile minyaka eminingi edlula 20 kungena umuntu oseke waqunywa lapha eZimbabwe. Okutshengisela ukuthi abantu bebevele bengasaqunywa. Njalo i-death penalty kwakukhangelela uzathola ukuthi ngaku-America abantu abaningi ababulawayo ngabamnyama lapha. Before 1980, abantu ababulawa ngabemathebeleleni. It's always applied ngendlela yokuthi e-targeta ama-populations. So ngokuningi okunye okukhangeliweyo khonoko. Ngiyakwamukela lokho okwenzakeleyo mayelana le-death penalty.